emhlanganweni lentathelo izindaba okwethula imbono yabo phezu kokwenzakala kusukela kuqhamuka udlakela ngemva kokutshengisela okwabizelwa ngabeZimbabwe Congress of Trade Unions mhla ka-14 kusiyafika umhla ka-16 zibandlela lonyaka. Umqondisi we-ZDD uBishop Anselmo Magaya usole inyathelo elithethwe nguMnangagwa ukumema umhlangano nenkokheli yamabandla e-State House.
They shot people and killed on the 1st of August. They actually killed people a few weeks ago.
Badubula babulala abantu mhla ka-1 Ncwabakazi nyakenye. Babulale abantu njalo kumaviki ambalwa adlulileyo ngesikhathi uZulu etshengisela kwaqhamuka odlakela. Yibo ababangele umonakalo kwezomnotho welizwe. UMongameli Mnangagwa bekumele ngabe udinge abanye abantu ukuthi bakhokhele kulokhu, hathi yena ngoba yena uvele ungcolile.
Ingcwethi yecubungula ezombusazwe uMnumzana Colin Ncube utshelela umsakazi ukuba uvumelana lokuthiwo ngabeZDD.
Singathi labade besilwa, omunye besesithi wena desilwa lawo buyalapha endlini yami, sixoxisane sibone ukuthi singenza njani. Akusebenzi njalo. Njalo ukuthi ibe ngeyabelaba kwezombangazwe ayinciphisa uZulu. Ukukubiza khona ukuthi asihlangane nini sokudivide ilizwe futhi.
Okudingwa ilizwe, uNcube uthi yingxoxo uqobo ezigoqela inhlangothi zonke zempilo elizweni, njalo kungabi ngabezombusazwe abazikhokhelayo.
Kulamanti esewathi ngama-stakeholders atshiyenetshiyeneyo kakhulu. Angancedisana lalaba abakwezombangazwe, bencedisana lomongameli, atsho ukuthi umongameli ebe nguye phambili okhethayo ukuthi khathe sifuna ukukhuluma laba bezombangazwe. Kusasa sikwazi ukuthi uzabiza bobani. Thina sithi i-dialogue kumele ihlanganisele mina lo muntu nje kazana, ayikhona abasemqoka lalaba afisa ukukhulumisana la.
Umkhokheli welinye lamacele amabandla eliphikisayo le-MDC uMnumzana Nelson Chamisa akayanga emhlanganweni wenkokheli yamabandla aphatheka kukhetho lwanyakenye obizelwe nguMongameli Mnangagwa e-State House. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.